ngiyananzelela ukuthi umbuso kaMgabe usingenise phakathi kobunzima obuningi kakhulu. Abantu sebengani sebebalahlekelwa lethemba lokuthi into zizalunga. Ngokunjalo abantu bajahile kakhulu ukuthi alube into zingalunga ngoba sokuyisikhathi esikhulu kakhulu abantu belokhu bephakathi kobunzima. Yikho kwenza abantu bengani abalakho ukubekezela. Kodwa mina bengisithi mina akulakwehluleka lapha ngoba uhulumende lo okhona nguhulumende omutsha. I-economy ifile, ilizwe bese lifile. Ngiyananzelela ukuthi isikhathi ama-barrier check abuya ngesikhathi kaMgabe, amabhondi abuya ngesikhathi kaMgabe, yonke into embi yabuya ngesikhathi kaMgabe ekugcineni kombuso kaMgabe.
Baba Molokela, nango uGawula uyamuzwa uthi inkinga elilayo njenge-MDC ilabantu beZimbabwe ukuthi kalilakho ukubekezela.
Kuyamangalisa ma ngisizwa ibandla leZANU-PF namhla selimphika uMgabe. Ngoba uMgabe uhlele isikhathi eside lapha eZimbabwe engumongameli ngenxa yeZANU-PF yona leyo. Iminyaka yonke leyi abantu beZimbabwe bekhala ngombuso kaMgabe besithi kumele asuke esihlalweni. Yiyo yona leyi iZANU-PF ekade imvikela. Khathesi sebesenza ngathi abasamanzi umuntu wakhe. Ma sikhuluma khathesi thina njenge-MDC sithi thina vele siqalisa ukufonywa 1999. Kwaso kuvele obali ukuthi iZANU-PF loMgabe sebehlulekile. Bona balwisa sawina ama-election basiqila. Kaningi silokhe sina ama-election ikakhulu ngo-2008. UPresident Tsvangirai wawina ama-election wathatha inyanga ukuthi bakhulume ama-results bayatshintshe. So imbali yeZimbabwe ayimelanga ibalise kubalisa umnyaka omunye kuphela. Kumele balwe kusukela 1980. Inyakanyaka eyenzakele eZimbabwe since 1980 yenziwe iZANU-PF ikhokhelwa ngomgabe lo iDU bekhona isikhathi sonke lesi. So i-MDC ithi yona iD and ZANU-PF must go. Sebehlulekile akulasikhathi sokubekezela. They must go now.
Akusiphe okubili kumbe okuthathu baba Gawule eselikufezile ongathi sokuthuthukise impilo zikaZulu phakathi komnyaka owodwa lo lise mbusweni ngemva kokhetho.
Okumnangagwa into esezenzile ziyakhanya. One, use okokuqala ikulungisa indaba ye-transport ehlishupha kakhulu both ku-urban naku-rural. Yiko osokukhona osokuphiwe khona abantu sebekwanisa ukuthi bahambe kodwa lanxa imoto zingakayeneli iza kweneli i-transport engcono. Yikho-ke kusiya phambili uhlelo lwe-transport luyalungiswa kuyo bonke abahlali emadolobheni lebakhaya. Okwesibili, sizalwisa i-corruption. I-corruption yiyo esilimazayo. Ama-sanctions alalutho but i-corruption yena. I-corruption futhi leyi ayikho kuZANU-PF kuphela. Ungakhangela ama-councils akhokhelwa yi-MDC abonile nge-corruption. Amasela akhona kuZANU-PF akhona naku-MDC maningi kulapha amaphathini yona la amabili nala engikhuluma ngawo. Asilindeni sibone kuhamba kusiya phambili. And ngokunjalo, i-corruption besiyilwisa kathesi. Abantu abanika isikhathi uhulumende lokho uhulumende kaMnangagwa uhulumende omutsha engabalelwa kuhulumende kaMgabe. Ngokunjalo ngithi mina asibekezeleni izinto ziyalunga.
Kumele azi uba uGawula ukuthi i-election e-disputwa yi-MDC aso ye-council kumbe ka-MP. Yi-election kabani? Ka-president. Yiyo esagqibelezelwa khona. So thina njenge-MDC siyakwazi ukuthi uChamisa wazuza 2.6 million votes, u-ED wazuza 2.2 million votes. So uChamisa wawina nge-400,000 votes. Yinto esiyaziyo njenge-MDC. So ama-results ayenziwa izekilana ngamanga. So yinto thina esitsho ukuthi u-ED waliwa ngabantu beZimbabwe. Yikho thina sikwali ukuthi ngumongameli weZimbabwe. Siyakwazi ukuthi njengabantu beZimbabwe ukuthini mhlaka-1 August abantu abafaya eHarare ababulawanga ngomunye umuntu ngaphandle kwamabutho eZimbabwe. I-Commission of Inquiry kamunhlanti naye akufakaza khonokho. Up to namhla ama-recommendation aphume ngo-December. Uhulumende kaMnangagwa akakwanisi ukuthi alandelele izibopho ezaphiwa yi-commission kamunhlanti. Ngo-January siyakwazi ukuthi babulala abantu abadlula laba abafa ngo-August baze bavala le-internet. So abakafundi lokufunda ukuthini okwenzakala ngo-August kumbe ngo-January. Balokhu benjalo belokhu behlukumeza abantu. Uhulumende weZimbabwe ulokhu elodlame ulokhu elodlakela. Iqiniso yikuthi abantu beZimbabwe bayakwazi ukuthi iZANU-PF siyehluleka kudala. Okwenza ibe ilokhu ibamba umbuso ngamabutho ngamasotsha isekho government leyo. Kungena amasotsha abakudala yaxotsha abantu beZimbabwe.
Baba Gawule,
kulindele ubone uNkulunkulu kasigcine siphila ukubona ukuthi abantu amasela akhona ku MDC kulezi gangi ku MDC kulezi gangi kuzana ku PF akulanihlanganiswe nalezi gangi abantu bonke abangcolileyo laba kumele bejeziswe ngendlela enjalo kungathiwa nxa sokujeziswa abantu lakuthiwa yimpizo ezalu PF impizo ezalu PF ezivela ngayo
akuyigqibe molokela
mina ngithi bantu bezimbabwe isikhathi sokubekezela sesaphela kudala sokwehlule zanu PF sokuyisikhathi sokuthi kungena abanye kusina kudedelana sokuyisikhathi sokuthi iMDC ibe nguhulumende omutsha upresident Jamisa ancedise izimbabwe siye phambili so hayi njengoba sokuyi-one year ama-elections atshontshwa kule ndlela esizazama ukuthi sincedise izimbabwe ukuthi siye phambili ngayo ngoba siyakwazi ukuthi nima singasebenza lamazimbabwe sizawutshintsha umbuso lo wamasela siyabonga